Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 8 kumbimbitho 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ubuhlungu uzathatha izikhathi ngoba uma ugwazwe ngesikhali usebuhlungwini.
Umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ubikwa elokhu elaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu endlini yakhe ngomgqibelo ebusuku.
Kusobala sibili ukuthi loba nje izikolo zizavulwa kodwa ke abanengi bazathola nzima sibili.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali yesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Umeli weHarare West edale lePhalamende njalo engoMDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe labanye bakhe bazamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obhubhileyo ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo. Kodwa kulaba litshumi lanye ababanjwe lomkhuhlane. Asebebhubhile selokhe iCOVID-19 ifike kuleli bayinkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1485 kuthi asebetholakale belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,271. Selehlile kakhulu inani labantu ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku eZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele lapho osuhlasele khona izigidi ezedlula ikhulu 116 million njalo wabulala izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million. Ezwekazi le-Afrika khona usubulele abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,000 njalo wahlasela abayizigidi phose ezine 3.9 million. Ibandla leMDC Alliance lithi umgcini sihlalo walo unkosazana Thabita Khumalo ulokela liso esibhedlela ngemva kokulinyazwa ngabantu abamngenele endlini yakhe eSoweto kobulawayo ngomgqibelo. Abantu laba babikwa beqikeze emadabuka kusa batshaya uMakhumalo bamthathela omakhalekhukhwini bakhe kanye lempahla yendlini egoqela umabonakude. Babikwa njalo bemgwazile bamfafaza ngomuthi ongaziwayo ebusweni. Amapolisa athi aphezu kwalo lolu daba. Siqoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Umumo weZimbabwe awulunganga. Abantu abahlukumeza abantu kakhulu omama siyabazi ukuthi bafuna ukwenza ukuthi omama abaphatheke ngezamalungelo lezombangazwe bakhalale bachiye. Sibuhlungu ngoba khathesi u-national chairman wethu usesibhedlela uyafuthelwa. Ngitsho le muli yakhe emdeni ithwele nzima imonga ngezilonda lokuhlupheka owenziwe ngabantu ababuye ebusuku bedinga yena. Kungenani sithi amapholisa kathungathe laba bantu baze babagole ngenxa yokuthi okwamanje singake sathi ngubani okwenze lokhu, singabe sesibamba inhlwa ngekhanda. Sisapha iziphathamandla zomthetho amaphoyisa ukuthi lama-CID, the law and order, bacubungule bagole lezi zigebengwa ngenxa yokuthi umuntu wonke eZimbabwe uvikelwa yi-constitution, emthethweni wonke umuntu fanele evikelwe, i-personal security yakhe, isiqu somuntu fanele evikelwe. Yikho ke kuzatshengisa ukuthi uma amapholisa engamadola enzima bengasagolanga laba bantu babuye emthethweni, sizagcina sesiphangisa ukujaja sesinganisi ngamajaji. Sicela lokhu kwenzakale ngenxa yokuthi i-constitution yeZimbabwe ilo mthetho wokuthi wonke umuntu ufanele evikelwe ngamapholisa, ngitsho lo mthetho.
Ukusimobani kahle kahle uMakhumalo, ungathi impilo yakhe isengozini enkulu yini?
Ubangconywana, siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzasiphathisa ungakho esimini lesana esingathi abantu bayathuka ngoba hayi uNgconywana. Sithemba nje ngokuhamba kwezinsuku uzazikhulumela ebonane lezihlobo labangano, ephinde ebuyele emsebenzini wakhe njengeqhawekazi. Ubuhlungu kuzathatha izikhathi ngoba uma ugwazwe ngesikhali umezo hatshi usebuhlungwini. Isikhathi lesi abantu abaningi kakabamboni ngoba usaphakathi kobuhlungu bengqondo lobenyama.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Kusenjalo, umeli weHarare West yedale lePhalamende olilunga le-MDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe kanye labanye bakhe ababili uNetsai Marova noCecilia Chimbiri bakhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla lapho ukuzahluzwa khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngesibambiso se-bail. Abathathu laba babotshwe ngolwesihlanu besitheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngemva kokwenza umhlangano lentathelizindaba phambi komthethwandaba kunyanga edluleyo. Abasekela uhulumende bathi abathathu laba bayazibophisa ngoba bahlala besephula umthetho ngabomu. Kodwa ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukubotshwa kwabathathu laba yikwephulwa kwamalungelo abo.
Isisekelo selizwe leZimbabwe sipha abantwana beZimbabwe ilungelo lokuthi batshengisele bakhonone ngalokho abakusolayo. Sicacile kakhulu isisekelo kulokho. Kodwa ke eZimbabwe umbuso esiwubona-ke okamnangagwa-ke umbuso ocuko olumangalisayo, umbuso ke olocuko okudlula umbuso kaRobert Mugabe, okuthi abantu abavunyelwa ukutshengisela, abantu abavunyelwa ukukhuluma iqiniso lokusola abakubona kuphambaniseka. Ungenza njalo ke usuyisitha selizwe sokumele uhlale ubotshiwe. Singananzelela ke lamantombazana amathathu ahlala ebotshiwe, kodwa ke imthethandaba tholakale ngelacala ngoba kuyabe kungekho ke abakwenzileyo okubi. Kodwa ke leyo indlela ke yezanuPF izama ukuthi bajezise, izame ukuthi ke ibathwalise nzima, ibavictimize, bahlale bevalelwe, betshintsha izinkantolo, bagcine bangayenzi umsebenzi ke abawukhethelwa ngabantwana beZimbabwe ukuthi bakhokhele ke abantwana beZimbabwe bakhululeke, bangayenzi njalo le msebenzi ke ebanika ke inzuzo yangekhaya, batshone ke betshitsha imthethwandaba, batshone bevalelwe beku-remand prison, ukuzama nje ukube phula ke umoya ukuthi bangaqhubekeli phambili bemekwezombusazwe kubandla le MDC Alliance kube ngabantu abazagcina besithi akuthi ukuthi kuyingozi lokhu mana sihlale phansi uhulumende nalo yikho azama ukukwenza yikho phela abakwenzileyo ke la kumgcini sihlale uThabitha Khumalo khona lokuthi bakhangela abantu abababona ke beqinile abantu abababona besilwa belwela ilungelo labantwana beZimbabwe bese beqalisa ukuthi babavictimize baqalisa ukubenzela ukubabopha baqalisa ukubatshaya baqalisa ukubatshontshela baqalisa ukubanyamalalisa besenza nje bonke ubu besibona usenzakala ke ebantwini abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe.
Ukubotshwa mahlayana kwabathathu laba singathi kuba lomthelela bani kumalunga ebandla leno ikakhulu abasakhulayo akubethusi yini bagcine besesaba ukumelana lohulumende?
Okwenziwa ke kulamantombazana omathathu abakhokheli bethu MDC Alliance kakwethusi muntu intsha yethuki abakhokheli abadala kabethuki wonke umuntu kethuki sesikwazi thina ukuthi kusebenza kwezano PF ikanti khona yikho kusiqinisa kuyasiqinisa ukuthi silwe ngamandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le MDC Alliance. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali yesikolo ekuvulweni kwazo mhla ka 15 ngeviki ezayo ngoba abantu abanengi balahlekelwe imisebenzi ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi uhulumende kumele adinge imali yokuphathisa izikolo ukuze zingakhwezi imbadalo. Uhulumende yena kakatsho lutho ngodaba lokukhutshulwa kwama-school fees. Sixoxele unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Kusobala sibili ukuthi loba nje izikolo zizavulwa kodwa ke abanengi bazathola nzima sibili ukuthi bekwanise ukubisela abantwana esikolo abanye ngabaqalayo kufunakala okuthize kungaba yamayuniform amatsha njengoba abazali abanengi bangkhona bengekho emsebenzini imali zangkhona ziyahlupha lalabo nje abazincedayo abazisebenzelayo amabhizinisi kade valiwe. Kuzaba nzima sibili ukuthi abantu begcwalisiseke okufunakalayo esikolo okunjengokubhadala ama-school fees. Kuza njalo affecta ke ukwenza kwabantwana esikolo nxa kuyikuthi abantwana bazavula isikolo bengalakho ke okweneleyo kungaba ngamabhuku njalo ezinye izikolo zizanqabela ukuthi abantwana abangabhadalanga i-school fees beqhubekele phambili ngenhlelo zesikolo. So ludubo olukhulu ke olumangalisayo sesizahlangana lalo nje xa izikolo zivulwa.
Ukukhona yini okungenziwa ngohulumende okungenqabela ukukhwela kwembadalo yesikolo?
Uhulumende aluba ke uyadinga ke ipackage sike sabona ke stimulus package kade ikhona kumnyaka odlulileyo kube yiyo ke ekhangelisiswa ke ukuthi inganikwa izikolo ukuze phela izikolo zingaze zadlulisela phambili intengo yabantwana ukuba ba attende ama classes. Izikolo eziningi zizakhuphula ke ischool fees kujwayelekile ke lokho njengoba nje intengo yezinto la ikhuphukile kodwa imali kayikho phela. Uhulumende kungani ke engangenela ke abone ukuthi uyancedisa ke ukuze isikolo phela zingaze zakhuphula ke intengo yokuphathiseka kuma classes kwabantwana. Yikho uhulumende ongakwenza esikubonayo okwamanje ukuthi kadinge ke imali ancedise ke abazali lezikolo ukuze phela imfundo yethu ingayehli iwele phansi.
udaba lweholo lababalisi lona ulubona njani ngoba sesike sabezwa bekhala besithi uhulumende kumele engeze iholo leli bengakabuyele emsebenzini.
Ngolunye udaba ke esesizahlangana lalo njengabazali ukuthi sizabadala ke leyo mali engatholakaliyo abantwana bayehlala nje bengatholi ke imfundiso njengoba phela ababalisi lokho bekhonona sibona bayayivuselela ukuthi nxa izikolo nje zivulwa uhulumende kumbe umqhatshi kabone phela ukuthi izikhalazo zabo ziyakhangela nje kumbe ziyagcwalisiswa. Ngekunye ke okuzabangela ukuthi abantu babone ke kungaqakathekanga ukuthi bebhadale ischool fees singatholakaliyo imali yangona ihlupha njengoba abantwana bangkhona babengafundi esikolo.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba esivimba okwesikhatshana ukuxotsha kwezakhamisi zesigaba seChilonga eChiretsi ezizinkulungwane ezilithumi lambili. Isinqumo lesi sethulwe ngumantshi wemaswingo ngolwesihlanu njalo sivimba ukududulwa kwabantu laba emizini yabo nguhulumende. Kodwa isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi kababuyeli muva ngalolu daba. Uhulumende uxotsha abantu labanje ngoba ufuna ukuhlalisa umlimi omhlophe ukuze alime utshani benkomo zakhe. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kuzindaba ezimnandi eziphume enkantolo ngokumiswa kancane lokho ukuthi abantu beChilonga besuswe endaweni yabo. Uhulumende lo kanenginengi ama-minority groups kakhanyelwa. So mbona ngazathi okokuqala ukuthi abantu beChilonga ngabantu besichanganeni esibathi ngama-minority. So kubo ayisibo bantu abale vote eline ngoba uma kusenzwa ngohulumende into yokuqala ayikhangelayo yivoti. So kathesi ukuthi singathi kuzamniswa kumdeni kunjani yena esengakumisa ngenxa yokuthi uthole i-criticism eneni. Inkantolo zakithi osokuluhlupho kathesi ukuthi kakusafana nila izolo sezithatha sezisenza ama-political judgments kaningi ningi. So ukuthi inkantolo enkulu ingathini okokuqala ukuthi izaqala ikhangela ukuthi the political leadership elizwe ifuna ukunika umngane wayo ongumlungu lo indawo kumbeni ifuna ukuthi njengoba isisoliwe ngabantu ibisinika abansundu yikho lapho kule ndaba khona. So kakhulu akuvuzanga sikhangele kakhulu inkantolo kodwa kuvuze sikhangele kakhulu ukuthi ipolitical leadership yona ifunani ngoba ipolitical leadership ifuna ukuthi inike umlungu lo akulanto ezabamisa.
Kungayiwa kumithethwandaba emikhulu singabona yini isethula isinqumo esifanayo uhulumende ecina ebekela abantu laba.
Ilungu laba ngabangane kwabalabo abalamandla ngabangane yibo abanikeza ibandla elibusayo ama-resources. So angeke behambe against bona. Ungabona sokuthiwa kutshintshile kuyabe kukhona either indawo asebemu-identifyele yona kumbeni sebekhona abanye abantu abaza kuyahlukuluzwa kodwa uma kuyikuthi akuzange kube njalo bakhitshwa laba bantu ayisiyonto entsha oRattenberg kwenzakala into efanayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende sethembise ukuthatha amanyathelo aqinileyo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane wecoronavirus ezikolo. inkundla yezim live yona ithi kubotshwe abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha 76 ekade besemfeni yomuntu onakanelwa ukuthi ubulawe ngamapolisa eGweru ngomgqibelo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Basakazi bami ngibingelele njani basakazi bami mani yazi kunento engithintayo lapha indaba yokuhlatshwa kwabantu baloko bayahlatshwa ndaba bayahlatshwa kathina singabantwana bendwangu okuthiwa mayifika esihlahleni somqokolo qala iphosele okungumntwana phezulu makulabolonyovu kungalunywa umntwana akuzangeni qala ukuphosela umntwana ungabona umntwana elunywa ebuye ehlanya zokwazi ukuthi la kugitshelwa kuyadliwana la yalunywa iyo lento esiyenziwayo waye yena lo mdala angahambi naye ujova lobe jovisa abanye ufuna ukubabona sebenjani ukuzayo nayenzeni ngoba kumele kuqale ngabo khona ngale ujove bona bekubesitshela amanga wathi lo sibenke wabo ujovile kodwa ngobani ushiwenga but ujovile ayikho into ayijovile waye naye engajovi lo mdala lo.
Salibonani bantu bakithile njani ngezindawo. Kwethuzi masisizwa bethi uMohadi useresignile. Aveli ukuresigna kufanele ugugile lo muntu lo. Yiko besenza izinto ezingela ngqondo akusho into ethusayo, into vele kade ilindelwe ngabantu. Konke la umnankagwala ukuthi winga ukuthi beresigne. Kunini batshontsha, kunini babulala ilizwe. Ilizwe liphelile manje ngenxa yabo. Kuyajabulisa impela enyisisela masisizwa ukuthi alitshile umsebenzi. Maybe bakhona abazangena ezikhundleni abangayenza ngcono danda sela kwizanu PF lawo akube ngaba yaphuma nje bonke be resign kanti vele kona baye benga resign beguge bephela amazinyo bekube sezihlalweni uyenze kahle impela wayo wachiya siyambongela kazi kufuna kuyenza njengalawa wafuna kufa bengasaboni ifele esikhundleni becina sebedonzo sebelala loba yikuphi siyambongela impela maye vele kanti ngela sizwe umsemphakathini kanti esiza ngani ngoba yinto ecina sebethatha ama office abantwana bezimbabwe besenza ama bedroom yinto ecina beyenza ngoba abalamsebenzi bheka lokutshontsha lokubulala abantu lokuhlukumeza abantu asazi ukuthi olulandelayo ozoresigna ngubani beke beresign beyekele ukuphuma ezikhundleni sebengasaboni sebengasela amazinyo sebegugile.
Hello lo studio 7 lo sendele picture le sakhamuzi esinye singumlimi lapha empoweni esimelamela plum tree side lokhu nje ngusendakini lapho nje ngenzela ukuthi kutshengisa abantu lokuyimfundiso nje kuyindlela eyinye ukuthi abalimi abalimunya ukuthi bengazinceda ngakho mpela ukuthi balinde ngakho inyoni. So yikhonte ngusendelekile imali lesifiso bafowethu ngapho hhayi lingabe utshengisa abanye abantu nje ukusende ngumlimi njengomlimi empoweni plant reside endaweni yobizwa kuthiwa kusimelamela ibizo ngupdmetsi moyo mlimi ngilokulimela abantu la ma-tractors alimela abantu manje ngangibona uthupho labantu inyoni zibadlela inyawo lokhu ngicabanga ukuthi kumele ezinyoni ezisidlela kanje singazenza njani ngathola kungafana kudalisa ikhayithi efana lokhozi ngalokukhanyela nje ngakubona ukuthi lokhu kungazisolvela iproblem yenyoni ngakuthatha ngakufake ensimini yami mpela ngagebhela isigodo sabaphezulu hhayi inyoni impela ngathola ukuthi hhayi azisahlali kuleyo ndawo ngafake okunye futhi ngale ngathola ukuthi same story futhi azihlali so ngakubona ukuthi lokho kuyinto kungakulindela unyawo ukuthi kungakufaka lasemagrouphini abantu kulezi kubayangihlupha kakhulu impela ukuthi abantu bakudinga hhayi lo kuyikhayiti nje ethengiswa ebuya emachayineni nje konapha is like a bird ngi-idli enkulu nje kodwa kulusizo kakhulu bafowethu hhayi ayikabi menti nje lalukona ngapho hhayi njengamadoda engiyazi ukuthi ngiyengizwe lezifafa zindaba eziwukuthi ezibalulekileyo kakhulu ezilosizo bengakufaka kwezinye indawo khonapho lubatshele ukuthi kulo mlimo ososo ukheimoyo ngapha kothumelamela into ezithize.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uzulu wakwele Cameroon ubikwa ekhala ngokuqonga kwezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende walelo lizwe. Ubuyanga bubikwa bugxila impande ngamandla kwele Kenya ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Siziphethe ngodaba oluphathelane leMelika. Izigidi zezizalwane zakuleli lizwe sezimelele ukwamukela imali evela kuhulumende ejonge ukuziphathisa ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus kulandela ukupasiswa kwesikhwama sikamongameli Joe Biden esingena kuma-trillion pose amabili 1.9 trillion lidale le-Congress ngomgqibelo. Umuntu ngamunye ohola imali ephansi kwe-80,000 ngomnyaka uzathola amadola ayinkulungwane elamakhulu amane $1,400. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai yena othi izanceda kakhulu limali.
Ngibona le rescue package epasileyo ekunceda abantu as a welcome feature for umongameli welizwe uPresident Biden. Ngiyabona ukuthi wayethembisa abantu during the elections ukuthi the first 100 days into yakhe wayezanceda abantu bonke abakhathele okwakathesi lamabhizimisi athiwa ngama-small businesses ukuthi babanike uncedo lama-city council le local government ukuthi i-distribute i-COVID vaccines in a timely manner esikubonayo these days ukuthi kuvaccinatewa over 1 million people a day. In the first 100 days ezikamongameli welizwe uBiden wayethembise khonokho and ukuthi abantu bazathola uncedo abalifunayo.
Ekuqala kwakuthwe abantu abazathola imali ilabo abahola imali engange-100,000 ngomnyaka kusiya phansi, kodwa sokuguquliwe sokuthiwa izatholwa yilabo abahola imali engange-80,000 kusehla kusiya phansi ngomnyaka. Abanye bayakhala bathi ilokho kuzatshiya phandle abantu abaningi abadinga usizo lwalimali. Ulubona njani lolo daba?
Ukuthi bakhiphe i-threshold from 100,000 yayiqale i-120,000 to 100,000 kathesi ukuthi i-bill yona leyo ipase in the Senate bayifake ku-80,000 ngoba bathi bona abantu abathola 80,000 and above they don't need that kind of help. Iza keep us 7 million people out of that threshold, but sithi okwakathesi hayi kuyabongeka lokho ngoba abantu abaningi besibona lathi sebekhathele amabhizinisi sevalwa, so this is a shot in the arm.
Umnumzana Tim Moringai ucubungula ezombusazwe. Sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi umgcinisihlalo walo unkosazana Tabitha Khumalo uloke elaliswe esibhedlela kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabantu endlini yakhe ngomgqibelo ebusuku. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi abazali abanengi abasoze benelise ukuhlawulela abantwababo imali zesikolo ekuvulweni kwazo ngomvulo. Umeli weHarare West edale lePhalamende njalo engowe-MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe labanye bakhe bazamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. olivalelisayo ngontungamile inkomo.